Ya, kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywa ngumongameli kunabantu ababelindele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhulume eralini ebephane izolo, obengakhulumi kuyinto e-serious, bekuyinto okukhuluma nje ukuthi ni ubaba uMnangagwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto e-serious. So obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kunabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe baziphise to suit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhle angayenza kathesi yukuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona babe bezithulele ngento zabantu kungela besifazana ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe then kulo muntu omthathele izindaba angabhala istory ngabhala uPresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa akaxolise kenzeni. It's like it's a political agenda. So owamanje ngizozama ukuconsulta la uPresident but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadelela abantu besifazane.